Uhlelo lolu luyaphumelela ngoba abalimi sebesenelisa ukuthengisela uchago eMzingwane Milk Collection Center. Abenhlanganiso eyasungula lolu hlelo iFeed the Future bathi inhloso yokufundisa izakhamuzi ukuba zenelise ukuba ngabalimi abalobungcitshi bokuyafuya inkomo zochago lezenyama bezithuthukisa ngasikhathi sinye betholisa ilizwe inyama lochago. Umnumzana Maynard Chirima wenhlanganiso eyeFeed the Future uthi bapha abalimi ulwazi lokufuya inkomo zochago.
Those farmers are being trained on dairy management, but using their beef cattle. It improves the productivity of the beef cows, but it also equips the farmers.
Abalimi bayafundiswa ukusenga uchago, kodwa besebenzisa inkomo zenyama. Lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo yenze kuhle, njalo uhlelo lolu lupha abalimi ulwazi lokuba ngabalimisi bochago ngenkomo abalazo. Sibona engani abalimi baluthathela phezulu lolu uhlelo, kuthi ngokuya kwesikhathi bazabe sebengabalimisi abakhulu bochago asebengezelela kabanzi elizweni ekutholeni uchago.
Unkosikazi Soneni Ncube ongomunye wabalimisi uthi sesenelisa ukuselela imuli yakhe ngoba ethola inzuzo ekuthengiseni uchago.
Mina ngiyabonga kakhulu kwabe Feed the Future ngoba yibo abasifundisa ukuthi inkomo zenyama ziyavuma ukuba zibe ngezochago. Lamuhla sesingabasengi abakhulu abathengisa uchago ngenxa yalimfundiso. Imuli zethu azisalwazi udubo ngoba siyathola imali zethu every 2 weeks esasizingazitholi ekuqaleni. Thina indlala asisayazi.
Omunye wabafuyi benkomo zochago unkosikazi Nokuthula Moyo uthi umsebenzi wokufuya inkomo zochago kasiwo wabesilisa kuphela, kodwa labesifazana bayenelisa ukuwenza.
Ukuba umlimisi wochago awusiwo umsebenzi kababa. Umuntu ongumama uyenelisa ukugcina inkomo mhlawumbe ezingcono kulabo babo. Thina sikhona lapha singabomama, kodwa sesithola imali yethu ekubeni ngabalimisi bochago. Asisabuyeli emuva ngoba sesikwazi ukuthi inkomo ziyakugcina. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi asekeleni ukuthi sihlale sikhangelele kubo baba lathi senelisa ukuphilisa imuli zethu nxa singabasengi benkomo.
Omunye wabalimi unkosazana Beauty Dube uchasisa ngokuqala abakwenzayo lolu hlelo lokuphakama abakwenzayo.
Mina ngathi ngiqalisa ngangisenga 1 liter ngelanga. Ngathi nami mananzane. Ngikhuluma lamhlanje sengisenga 7 liters kunkomo eyodwa. Khathesi ndeziyi-4. Isifiso sethu ukuthi uchago lwethu lungapheleli eMzingwane Milk Collection Center. Kodwa lathi sithengisele i-dairy board yeZimbabwe. Sibe ngabalimisi abakhulu. Sibona lokhu kuzafezeka. Ngoba nanku sesathengisola. Umahluko omkhulu usukhona empilweni zethu.
Izakhamizi ze-Irisville eMzingwane sezingene kuhlelo lokuba ngabalimi bokufuya inkomo zokusenga uchago. Bathi inkomo ingabalethole sebeyivalela ingasayi emadlelweni lezinye, bayiphe ukudla okwenza ukuthi yehlise ngamandla ukuze benelise ukuthi bayisenge. Bakhangelele ukuba ngokuhamba kwesikhathi banelise ukuthenga ezochago inkomo ukuze benelise ukuthengisela iZimbabwe yonke. Inhlanganiso yeFeed the Future eyiyo eyasungula lolu hlelo ithi iyajabula ngoba izakhamuzi zayamukela kuhle lolu hlelo njalo kulezithelo ezibukekayo empilweni zabalimi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.